Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amathono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mukela ku Studio 7 ngolesibili mhlaka 2 kwenkwezi 2017 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Kwenziwa umanyano wenhlanganiso ezizimeleyo ezikhankasa zisebulenjini be-internet ezigoqela o-hashtag tajamuka labo hashtag this flag.
Ngoba kathesi khona lapho amanye ama-organization awa invitwanga, of which onalanga invitwanga yiyo labantu abaningi. And then nginanzela ukuthi okay, so ukuthi lawa ayi-threats kulawa akhona, then we are not going anywhere.
Iintatheli zindaba zikhala ngokungananzwa ngabezombusazwe phambilini kwelanga lokunanza kwelungelo lazo kusasa.
Abaqakathekise esingathi ngama-ethics benze umsebenzi wabo ngokujulileyo ukuthi iloba lokhu abakubhalayo kumbe lokhu abakwethulela uZulu kungabi nezikhala ezenza ukuthi abakhokhelayo bethathe i-advantage bese bezisebenzisa kwintatheli zindaba.
Umsakazo we-Voice of America kusasa uzaphatha umbuthano okhangele udaba lokuthi abafundi abadabuka emazweni athiyeneyo baphila njani kwele Melika. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Inhlanganiso ezedlula ithumi lanhlanu ezilwela amalungelo oluntu zisebenzisa ubulembu be-internet lamhlanje zazise ukuba sezimanyene ngenjongo yokusebenza ndawonye. Inhlanganiso lezi zethule umbiko zikobulawayo e-Real Hotel Press Club sikhathi sinye kusethulwa umbiko ofanayo e-Harare. Unompumelelo moyo usipha lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Ukubambana kwenhlanganiso ezilohlelo lokwelusa uhulumende zisebenzisa ubulembu be-internet lamhlanje kuthiye abantu belemibuzo ehlukeneyo, abanye bethi kuhle kodwa abanye bethi sekuyindlela yokudinga imali nje kuphela. Ezinye inhlanganiso ezingene kulumanyano ngezivalisa i-hashtag this flag, ibuya i-hashtag shevotes 2018, i-hashtag tajamuka sesijikile, i-hashtag this gown, i-hashtag occupy Africa unity square, i-hashtag yatsoka, mayibuye iZimbabwe, izinasu, iZimbabwe women in politics alliance, i-citizen Zimbabwe, i-hashtag myZimbabwe, i-hashtag leave no youth behind, iNast Society for Ladies, iThe Zimbabwe We Want Youth Movement, le National Vendors Union of Zimbabwe, kuthi ezinye kubikwa zizayigada ihamba. Inhlanganiso lezi injongo yazo ikuya kukhetho oluzayo abantu bebambene belombono owodwa, njalo abakhethi ukuthi ngubani ozanqoba. Bona bafuna uhulumende ohlonipha amalungelo oluntu njalo ongaqambi manga. Umnumzana Mthokozi Sincube owebulawayo Youth Arise ibuya omanyane lamanye amaqembu alwela ilungelo loluntu uthi abakwenzileyo kuzangena embalini yelizwe.
Ngibone ngani lokho sokwenzakele kuza senza ukuthi ngelizwe elilodwa senelise ukukhuluma. Ngiyakwazi ukuthi masingahlangana sibe lixuku sikhulume into eyodwa. Ngibone ngani kwesinye isikhathi kungaba yinto elesisindo ngitshela kuhulumento osukumezaneyo.
Umnumzana Mungo Suthu Mbele olwela amalungelo oluntu kwezombusazwe uthe uyajabula ngenyathelo elenziwe zinhlanganiso lezi.
So abantu laba ngxabe buya together bebambana besiya phambili beyinhlanganiso enye ngikhangelele ukuthi kuza bisa inguquko enhle.
Umbele uthi kumnyaka ozayo singaya ekhethweni sibambene kuzaba lomahluko, njalo uhulumende usejwayele ukwehlukanisa abantu ngolimi langezombangazwe. Umnumzana Jafeti Ngulube owaphatheka ekutshengiseleni emakhokhoba isithombe sakhe saduma umhlaba wonke uthi uhlupho olukhona yikuthi abantu abathanda imali sebathundubeza uhlelo lokumelana lemisebenzi emibi kahulumende osokubangele ukuthi abantu bathandabuze imisebenzi yabo.
Uhlelo lokumelana lohulumende soluthundubezwe ngabantu abathanda imali abasuke bona bazicandela umsebenzi kulokuthi balwele inkululeko yabantu, balwele idemokhrasi. They are now fighting for their stomachs. They are no longer fighting the enemy. What they simply do, abakwenza abademonstrator laba abatshengiselayo basuka bona bathathi baqalisa demonstration bayekela abantu baye phambili sebesuka laphana besebesiya ebantwini ababanikeza imali bathi yithi sikwenzileyo lokhuyana kungayisika kwenzileyo.
Osakhulayo uPatience Nyathi uthi kungumbono omuhle ukubambana kwabo kodwa akulaqiniso njalo akusobala ukuthi kwenzakalani ngoba kulezinye inhlanganiso ezingamenywanga kulumkhosi wokubambana ethi kukhona okuchaya amanzi.
Mina ukuhlangana kwenhlanganiso ngibona kungumbono omuhle kodwa ukuthi emboneni wakho nomuhle akulaqiniso akula lokuba sobala ukuthi kucace ukuthi kahle kahle kwenzakalani ngoba kathe sikhona lapho amanye ama organization awa invitewang of which onalanga invitewang yona abantu abaningi and nginanzela ukuthi okay so ukuthi lawa ay threat kulawa akhona then we are not going anywhere then
inhlanganiso ezisola uhulumende zibalise inhlungu ezinenyi ezifana lokusebenza kwemali yohlobo lwamabond bethi yengeze ubunzima bokusilela kwemali. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingunompumelelo Moyo.
Siyabonga Nompumelelo. Kunjalo nje sixoxele ngcwethi ecubungula ngokwethulwa kwezombiko umnumzana Zenzele Ndebele ukuze sihlaziye lolu daba.
Mbona ngani ngumbono omuhle ukuthi abasakhulayo lapha behlangane bekhulume ngento ezibahluphayo kodwa ke I hope ukuthi into abayiqalisileyo ayisozise ku-internet kuphela ngoba abantu abadubekayo besemalayinini ebhenki basekhaya enkaya kumbe ebhinga abalayo leyo internet.
Kanti manje njengoba kungayiso nhlanganiso ezilwela ulungelo loluntu kumbe sithi thina ezomba ngazwe kumbumbusazwe kuzahamba njani ngokubona kwakho nxa kuphonga kuba zinhlanganiso nje kuphela?
I think nje abantu beZimbabwe ngathi sebediniwe ngenhlanganiso ezombusazwe ngoba isikhathi esiningi azenzanga lutho. Ungakhangela ke even ibandla eliphikisayo leMDC sekulesikhathi abantu beZimbabwe bedubeka bengelamali bengelamsebenzi and it's kukalutshwana ukuthi uzwe abantu beMDC bekhuluma ukuthi kuyini inhlangani uhulumeni akakwenza ukuthi impilo zabantu zilungisiswe. So mbona ngani ama social movements lawa ukukhuluma kwabo kuyanceda ukuthi nje ama issues ana la ahlupha abantu bebewazi bewazwisise.
Sesike sabona ezinye inhlangano niso ezihambelana lazo nalezi ezaziphansi komanyano wenango zicina zidonselana sokubangwa imali lezikhundla. Ubona ngani umbuthano lo awusozela ufanane lana le?
Ngumkhuleko wami ukuthi lokho osekuqalisile akusoze kubangwe imali, akusoze kubangwe izikhundla. Abantu bazaba lenjongo eyi-1 nje bekhangela inyoka esiphambanweni nje abantwana be-Israyeli besuke eGibhithe besiye eKhenani ngoba kunenge okudisturbayo lapha. Abantu bajikela imali, uhulumende la uzafaka abantu bakhe ukuthi bexabanise abantu lapha. So kusekushiya nge-determination ukuthi abantu bamele bekhangele injongo yabo.
Alo-ke ngumnumzana Zenzele Ndebele, ingcwethi ecubungula ngezokwethulwa kwembiko ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekobulawayo. Intatheli izindaba lamhlanje sibe lomhlangano wokunanza umsebenzi wazo phambilini kwelanga lazo elinanzwa emhlabeni jikelele kusasa ngokwethula amazwi akhuthaza uhulumende labenhlangothi ezijiyeneyo lozulu jikelele ukuba ehlukane lomkhuba wokuhlukumeza intatheli izindaba lapho ziqhuba umsebenzi wazo kakhulukazi ngesikhathi sokhetho. Ingcwethi kulolu hlangothi lwezokwethulwa izindaba ebesemhlanganweni lo zikhale ngokuthi onozindaba kumele babanjwe kahle. Intatheli izindaba yethu Mavis Gama usethulela lolu daba ngugcweleyo eseHarare.
Usuku lweWorld Press Freedom Day lunazwa minyaka yonke mhlaka 3 kunyanga kaKwekwezi emhlabeni jikelele. Emhlanganweni wokudla kwekuseni owenzelwe eHolday Inn eHarare namhla Uqoqwe yinhlanganiso elwela amalungelo entatheli izindaba eMedia Institute of Southern Africa, Mr. Zimbabwe, bekuhlaziywa phezu kosekwenzwe nguhulumende wezemithetho ephathelane labonozindaba. Lo mhlangano uveze sobala ukuba ziqhubekela phambili izehlakalo zokuhlukumezwa kwezintatheli izindaba nguhulumende abezombusazwe kanye lozulu mathupha. Ezinye intatheli izindaba zinamanxeba alokhu kuhlukunyezwa, njalo zikhona esezalahlekelwa impilo ziphakathi kokuqhuba umsebenzi wazo. Umqondisi enhlanganisweni yemisa Zimbabwe, uMnumzana Nhlanhla Ngwenya, uthi zikhona indlela ezilokuhlakanipha ezokwenqabela lokhu ezingasetshenziswa intatheli izindaba.
Ngikuntatheli izindaba mina engingakutsho ukuthi beyale beqinile kulokho abakwenzayo, ukuthi bezenqabele, bezivikele ekuhlukumezweni. Asithi thina abaqakathekise esingathi ngama-principle okuthatha izindaba, abaqakathekise esingathi ngama-ethics, benze umsebenzi wabo ngokujulileyo, ukuthi iloba lokhu abakubhalayo kumbe lokhu abakwethulela uZulu kungabi lezikhala ezenza ukuthi abakhokhelayo bethathe i-advantage bese bezisebenzisa kuntathela izindaba. Ngoba ungathi uyananzelela nxa lokho kulethwe kuZulu kulama-facts kubhalansiwe, uthatha wonke amasayidi esitori, akujayelanga ukuba loduwo.
Ungwenya uxwayise njalo intatheli izindaba ukuba zibo zinakekela zona ngokwazo lapho ziqhuba imisebenzi yazo, njalo zazi lamanyathelo okumele ziwathathe lapho zithe zahlukunyezwa. Kesizwe enye yentatheli izindaba ezilodumo njalo elesikhathi eside eqhuba lomsebenzi, uMnumzana Nkululeko Sibanda, esipha umbono phezu kwalolu daba.
Kuyadingeka ke kulabo abaphethe izintambo zombuso ukuba bayekele abathatheli bezindaba basebenze ngendlela abafanele basebenze ngayo, kungela kwenqatshelwa ekusebenzeni kwabo. Ngoba umsebenzi wokuthathela izindaba kesiwo umsebenzi esingathi ubenefitha thina njengentatheli izindaba, ngumsebenzi obenefitha uZulu welizwe leZimbabwe, ukwenzela ukuba anelise ukwenza imiqondo eyi efaneleyo nyela kusasa lakhe.
USibanda uthi okumele kwaziwe nguZulu wonke yikuba umsebenzi wokuthapha lokusabalalisa indaba umqoka, ngoba uphathisa ukuthuthukisa ilizwe. Sezile minyaka ethize intatheli izindaba eZimbabwe zikhalaza ngemithetho elukhuni esithe yaba ngumgoqo ekuqhubeni imisebenzi yazo, ebalisa owe-Public Order and Security Act, POSA, owe-Official Secrets Act, kanye lowe-Censorship and Entertainment Control Act leminye. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Elingakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk ngo fast 8 kusiya ngo 9 ntambama kumagagasi awe 909 medium wave lawe short wave 4930-6065. Ku Live Talk ke lamhlanje kuhlelo lwabasakhulayo olwe The Connection sixoxa ngomanyano wenhlanganiso zokuzilibazisa ebulenjini osungulwe lamhlanje. Thumelani text message ke lisiphe imbono yenu, inombolo zithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singakangena esigabeni esilandelayo, othi ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abahlamuki benhlanganiso ye-Islamic State kade begqoke amavesi alamabhomba bazidubule kwafa abantu abangamathumi amabili lanye enkambeni yeziphepheli emngceleni weSyria le-Iraq. Inkampani yakwele India Infosys ithi izasungula imisebenzi yabantu abazinkulungwane ezingamachumi amabili kwele Melika ngesikhathi lelo lizwe lithwaliswe nzima ngumongameli Donald Trump. Isikwelede semali engena ku $1.1 billion esiphiwe eZimbabwe inkampani yeSingapore iTrifigura sesidale inkulumo. Umphathintambo wezemali umnumzana Patrick Shinamasa wazise ngeviki edluleyo ukuthi bazasebenzisa imali le ukubhadala izikwelede ilizwe elilazo enhlanganisweni ezifana labo World Bank ukuze ilizwe lenelise ukweboleka njalo enye imali. Lanxa umnumzana Shinamasa engayiqambanga ngegama linkampani, iphephandaba le The Independent libike ukubana isikwelede lesi sivele ku-Trifigura Group. Ingcweti kwezenotho zithi uhulumende engaba ephule umthetho ngokuboleka imali engaka engazange acele imvumo edale lephalamende kuqala. Enye yalezi ngcweti ngumnumzana Masimba Kutshera.
Kukhanya njengani abantu bengathi linyathelo elilungileyo, kodwa ngokubona kwami angiboni ukuthi kuyinyathelo elilungile. Nxa singakhangele imbali eTrafigura ngokwayo, imbali yangikhona yimbali engacaci, njalo kukhanya njengani uhulumende uyabe sifule imithetho ethize. Ungakhangelisisa i-Public Finance Management Act, uhulumende kuyenelisa ukuthi aborowe kumbe azuze isikweletu esimore than 20% GDP yelizwe. Nxa singakhangela singabona ukuthi i-1.1 billion iyabe idlula i-20% yelizwe. Kodwa abale mbali eTrafigura bazakhumbula ukuthi ngo-2006 eCote d'Ivoire iTrafigura ike yaba nesikandal esokuthi bebelahla ingcekeza e-Ivory Coast e-Abidjan. Abantu baqeda amalanga sibili bengakwanisa ukuthi behambe ngoba ingcekeza yangikhona ibitoxic. Abantu were not able ukuthi they could not breathe properly. So into enjengale ibinuka ingcekeza. So into enjengalezo imbali ezamakhampani lawa kumele sizi-investigate.
Kodwa alubana ithe yaphuma kuhle limali kuTshera, uhulumende wabhatala izikwelede zakhe zonke kunhlanganiso ezithiyeneyo. Singabona na senelisa njalo ukuthi cele izikwelede uhulumende weZimbabwe kunhlanganiso ezifana labo World Bank aziphiwe njalo nge-interest ephansi.
Kungenzakala sibili ukuthi nxa uhulumende engakwanisa ukuthi ebhadale izikweletu zakhe zonke uyabe esekwanisa ukuthi ethole izimali ezijibileyo. Kodwa nxa singakhangelisa isikweletu seZimbabwe sesifika kubo 10 billion. So i-1.1 billion iyabe ingakwazi ukuthi ibhadale izikweletu zonke ezikhona lapha. Ngingazi ukuthi ungani uhulumende ezama icebo elinjengalelo engakwanisa ukuthi adinge izimali ezizanceda ukuthi aphakamise ama-industry kube ne-production, ngoba uhulumende engakwanisa ukuthi ube ne-production sikwanisa ukuthi si-exporte into eziningi ukwedlula ezithengwayo zibuya lapha elizweni zivela kwamanye amazwe uzenze ukuthi imali esiyifunayo siyithole. So angazi ukuthi kuyini uhulumende efuna ukuthi adinge isikwelede ezokuthi abhadale esinye isikwelede.
Alo ke ngumnumzana Masimba Kutshera, ingcwethi ecubungula ezenotho. Lokhu sikudaba lunye lwesikwelede seTrifigura. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lelunga ledalela ePhalamende umnumzana Bednico Bebe, yena othi akuncedi ukubhadala isikwelede ngesinye njalo isikwelede.
Nxa umuntu angaboleka imali ehluleke ukuyibhadala abe sesiya futhi kuyaboleka komunye ebhadala omunye olesikwelede, sithi lowo muntu usehlulekile ulihlazo. So ngaleso sizathu-ke kuthi i-ZANU-PF ke ilihlazo elizweni, ngoba nxa uzathatha isikwelede esinjalo isikwelede phela sifuna ukubhadalwa. Ufuna ukuthatha isikwelede ubhadale isikwelede, uthi ungabhadala esinye isikwelede uphinde uthathe esinye isikwelede, kho ozabhadala isikwelede ngubani? Okubuhlungu ukuthi-ke imali kahulumende ivela emthelweni yamakampani, ivela emthelweni yabantu abasebenzayo, ivela emthelweni yabantu abathenga ezitolo. Ungakhangela izitolo sokusele izitolo zokudla kuphela, njalo futhi ezinye izitolo zangikhona ezama-China, izitolo zama-Iberian, abanye bakhona kababhadali le mthelo. Yikho ihulumende ingalamali. Pho nxa ingalamali yokuthi-ke ibhadale kumbe yenze lokho efuna ukukwenza, ingaze iboleke imali iza ibhadala ngani.
Ubakhona mhlonitshwa abathi uhulumende engaba ephule imithetho yelizwe ngokucela isikwelede lesi engazanga kini edalele parliamente ubaba uChinamasa wazalazisa ngalokhu. Ufikile yini uChinamasa selikwazi?
Uvele kathi kuyini abakwenza ngokuqondileyo abantu bezantsi? Akula abakwenza ngokuqondileyo. Zonke izinto abazenzayo bephula umthetho, yizephula mthetho njezazakalayo. Okusalayo ukuthi abazimbabweni babekwazi ukuthi sibuswa yizephula mthetho. Izephula mthetho lezi ezisibusayo kufanele ukuthi abantu babe nelungelo lokuthi-ke basukume bathi ukuthi a-a lokhu kasakufuni ngoba kakuqondanga. Bangasenzela khonoko ukuthi sikabe sokulula ukuthi-ke kulungise lezi ezomnotho, kube lula ukuthi abafuna ukuvula amakampani babuye bazenza. Ngaphandle kwalokhu ukuthi sisuse bonabo, ngoba phela kunzima ukuthi uthi wena umuntu onguye odala ukuhlupheka angalungisa ukuhlupheka kwabantu, ngoba abantu beZimbabwe bahlupheka-ke ngento edalwe izandla. Izandla kayinike yakulungisa ukuhlupheka ekudalileni.
Alo-ke ngumnumzana Bednico Bebe, ilunga ledalele parliamente engowebandla le-MDCT, wekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo. Umsakazo we-Voice of America kusasa uzabe ulomhlangano ozalethulela ingxoxo yokuthi abafundi abadabuka emazweni atshiyeneyo baphila njani kwele Melika, njalo lokuthi laba abalesifiso sokuzofunda kwele Melika bangalithola njani lelo thuba. Ukuze sizwe ukuthi abafundi baseMelika abaseMelika abadabuka phetsheya baphila njani, njalo lokuthi kunzima ukunganani ukuthi isizalwane seZimbabwe sithole usizo lwemali yokuzofunda kwele Melika, uMike Hobe weStudio 7 uxoxe lomnumzana uTholezwe Khosinyathi ongomunye wayekuhlelo lukamongameli wele Melika odluleyo, umongameli Barack Obama, ongaphansi kohlelo lweMandela Washington Fellowship, owayesedolobheni leNew York ngomnyaka odluleyo.
Ngangisecollege ye-Wagner College, lapho engahlangana khona labanye ontanga abavela kwamanye amazwe e-Afrika. So mina njengomuntu osebenza ukulondoloza lokuthuthukisa amasiko, wangijabulisa kakhulu kakhulu ukuhlangana labanye ontanga ngifunda ngamasiko akibo, lami ngibachathekela ulwazi ngosiko lakithi leZimbabwe.
Ukubone kunzima na ukufunda kwele Melika?
Ubunzima yepho sebukhona. Uyazi ukuthi nxa uvela elizweni okugcwele khona abantu abansundu, ubusufika kwelinye ilizwe ubusunanzelela ukuthi ya lapha abansundu bayasilela. So phose khona kuyana nje kuyathi lapha lalaphana kuya kwethusa nje mbijana. Ngaphandle kwalokho nje hayi, sasisenelisa ukuthi sixoxe sizwane nje labantu esasisebenzelana labo.
Uyazi mfana ukuthi kulezi zalwane eziningi ezike zafunda kwele Melika, kodwa bonke sebebuyele ngenxa yokuthi bahlangene ngalento ebizwa ngesilungu ithi culture shock. Wena ukubone kunjani?
Yeah, mina okwangisiza kakhulu ukuthi hayi nje imisebenzi yamasayensi engayisebenza yayingenelisa ukuthi ngivakathe ngiye kwamanye amazwe. So ngangisethuka ye, kodwa ngangingethuki kakhulu okungaphosa kufanele lo muntu oya eMelika kumbe oya emazweni okokuqala. So ye, ngazwisisa nqaba khona sibulawuthaya i-culture shock, umuntu ayethuke ngoba kungenzakala, ngoba vele indlela izinto ezisebenza ngayo zithiyene kakhulu kulalokho ukuthi nesikujwayeleyo lapha eZimbabwe.
Umphakathini kwele Melika babheka njani abantu abadabukela kwamanye amazwe?
Hayi, inkinga yokuthi abantu abavela kwamanye amazwe faningi kakhulu. So ngiyabazwisisa lami ngasiba lama-frustrations besithi hayi, buyela nini phela kini, nani lani kini lilayo.
Ngombono wakho, amathuba okuthi izizalwane zeZimbabwe zizathola imali yemfundo ame kanjani?
Imali iyasilela, iningi labantu lisuka lithokozelele ukuthi ba-aplayele inhlelo eziphiwa ngamanye amazwe. So i-competition yangkhona isuka ibe stiff kakhulu, kuza kunanzelela uzothola ukuthi phose nxa kulamathuba uzathola 2,000-3,000 ontanga ba-aplayile, kodwa kufunakala phose yaba ngu-40 kumbe 50.
Alo-ke nguButholezwe Khosinyathi ongomunye wabasakhulayo obekuhlelo lweMandela Washington Fellowship ngomnyaka odluleyo, ubexoxa leStudio 7 ecingweni ekwaBulawayo. Kwezemidlalo, onqobe kumncintiswano walonyaka we-Coca-Cola 4-Minute Mile uTrust Chidamwa Moya uthi uzakwala uthi kuzakala kunzima ukuphutha lomjaho ngaphansi kwemizuzu emine nxa kulokhu ugijimela enhlabathini. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo Joseph Njanji usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umdlali weqembu lezetherapy Fairbridge Trust Chidomaya nguye onqobe kumncintiswano walonyaka we-Coca-Cola 4-Minute Mile oqhutshelwe enkundleni yeZimbabwe International Trade Fair Main Arena ngomgqibelo yokuseni. Lo mdlali akayinelisanga ukuqeda ngaphansi kwemizuzu yemine njengoba indingeko yalo mncintiswano kuyikuba abadlali bagijime ihlandla elilodwa yelo mncintiswano phakathi komzuzu owodwa ukuze batshaye intambo ngaphansi kwemizuzu yemine kumbe umzuzu wesine usithi nqe. Ekhuluma le ntatheli ekupheleni komjaho uChidomaya uthe yena isizathu sokuba kudlule iminyaka eminingi abadlali besehluleka ukunqoba ngaphansi kwemizuzu yemine yikuba kugijinyelwa enhlabathini hatshiye endaweni zakulezi nsuku ezilungiselwe imncintiswano yokugijima.
Nxa ukhangela lapho esigijimela khona lumjaho sigijimela enhlabathini kodwa aluba besigijimela kuthatha track bengingenelisa ukuqeda phasi kwemizuzu emine.
Iintatheli zindaba ezemidlalo uNation Dlovu obebukele lomncintiswano enkundleni ze-TRTF Showgrounds uthi yebo kambe ukugijimela enhlabathini kungaphazamisa abadlali kodwa akhona amaqhinga angasetshenziswa ukuphathisa abadlali ukuba begijime ngaphansi kwemizuzu yemine.
Ngokubona kwami kule ndingo yokubana kukhokhola 4-minute mile kube lo muntu esingamthi ipeseta lo ozagijima kakhulu ephambi kwabanye ebadonsa ukubana kuyeneliseke ukuthi kubanjwe isikhathi sona siyana esikhangelelwe se-4 minutes.
Umdlali owayegijimela iqembu leBulawayo Boxers u-Edgar Mavera wenelisa ukugijima inqobe ngaphansi kwemizuzu yemine ngomnyaka ka-1995. Njalo abaqoqi balomdlalo abeBulawayo Athletics Board bathi akusile uqiniso ukuba inkundla okugijinyelwa khona yiyo lenkinga ngoba nxa kusadingwa abadlali abazaphatheka kulo mncintiswano kusetshenziswa zona inkundla ezohlobo lwe-tartan kodwa kula mdlali wenelisa ukuqeda ngaphansi kwemizuzu emine. UChidomaya uthole amakhulu ayi-92 amadola aseMelika ngokunqoba akwenze kulumjaho. Kuthi ophutshe esendaweni yesibili Willard Mutasa weqembu lebutho eleBulawayo Jumbos uthole amakhulu 4 amadola aseMelika, ikanti oqede esendaweni yesithathu Blessing Chiziva weqembu lezRP uthole amadola angama-350. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo, uJoseph Njanji.
Ja Praise ihamba ke lojaha we Tanzania Diamond Platinum besigqibela uhlolo lwalamhlanje kodwa ke singakehlukani ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo ukuhlelo lwalamhlanje. Kwenziwa umanyano wenhlanganiso ezizimeleyo ezikhankasa zisebulenjini be-internet. Intatheli zindaba zikhala ngokungananzwa ngabezombusazwe phambilini kwelanga lokunanza kwelungelo lazo kusasa. Igama nguChris Gande ngilichiya ke kustudio 7 Live Talk lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.